linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Yebo babo Gandhi ngiyabingelela.
Ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazwe.
Okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje. Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa. Besesaba ukunqotshwa, besesaba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo. Bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo. Lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweZimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho kwasokufaka uqhuqho kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni libusayo laseZimbabwe libusa linjalo libusa ngobugwelegwele ngobumenemene lobuqili
ngokubona kwakho ibandla leZANU PF linakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo
ukhetho luzayo alusoze lifane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhitshwe ngisifundiswa uJonathan Moyo uExcelgate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kweZimbabwe lokuthi abalutshontsha ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasocha lamapolisa lamaCIO lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazela uJonathan ngakho bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza lapha imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho lokhana sokwenza impilo ibe nzima lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo
esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ungani ibandla leZaphu kumbe eleMthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalapha ya
sikhuluma ngohlangothi lweMathebeleleni umuntu ekhuluma ngeMRP akhulume la ngaye uZaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwemidlands leMathebeleleni labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe sinambiyeni lezinye inhlobo nhlobo ezitholakala kulezi yazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobunengi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzana uPF lomphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF amkhulele umnangagwa kakhulu kakhulu kulokunenge okwenzakalayo phakathi kwa iZANU PF okulilitshe elisindayo kuyumnangagwa la iZANU PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela beNews Hawks asebesithi umnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje amaprovinsi emendosa emxhasa ikhona impikiswane engaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023 yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likamgabe ayebekwe Heroes Acre kuthiwa abanye bathenga izicathulo bathi izipho zikapresident kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla konke lokhana kuyimihlola ebonakalisa ukuthi bayesaba
lo ke bekungumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilala.